VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhla ka 27 kuNkwenkwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
ngizoba nenkonzo every evening until azaya ku burial place yakhe nge Saturday, but nge Friday kuzoba le memorial e White City. Siza announce ukuthi isikhathi bani ku-100 years.
Umzimba kamoyi uDr. Dumiso Dabengwa ufikile lamhlanje kobulawayo lapho wamukelwe enkundleni indizamtshina ngamakhulu namakhulu abantu abagoqela abalandeli bezapho.
Kunengi ke konke kumele kwenziwe kulungisa umuzwe. Xa sesilungise umuzwe kumele ke sesikutshenise sikhangele ukuthi ilizwe ke sizalilungisa njani. Njengokubona izinto zimandlondlozi.
Umhlangano omkhulu webandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ugqitshiwe ngokukhetha abasekeli bakamnumzana Chamisa abathathu ababalisa umnumzana Weshme Ncube, umnumzana Tenda Ibethele, unkosikazi Lynette Karenyi Kore. Elemelika namhlanje linanza usuku oluqakathekisa amaqhawe atshona ivikela leli lizwe le-Memorial Day. Kodwa umongameli Donald Trump ubengekho elizweni esekwethekeleleni kwele Japan. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umzimba kamoyi uDr. Dumiso Dabengwa ufikile namhlanje kobulawayo lapho wamukelwe enkundleni yendizamtshina ngamakhulu lamakhulu abantu abagoqela abalandeli bezapho. Lanxa umnumzana Dabengwa ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, iningi lenkokheli kahulumende alibuyanga kuzokwamukela. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli bebandla lezaphu bebehlabela lapho besalinde isidumbu, kodwa lapho indizamtshina isehla kuthule kwathi cwaka kwazwakala izililo. Umphathintambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ube nguye yedwa isiphathamandla sikarhulumende ebesiphakathi kwababuye ukuzokwamukela isidumbu sikadabengwa. Kude umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi obekhona izolo kabuyanga lamhlanje. Abemuli bakubeke obala izolo ukuthi loba nje besamukela inhlonipho yeqhawe lesizwe ePhiwe uDabengwa, lokho akusoze kubenze baguqule asebekuhlelile ngomngcwabo wakhe. Isidumbu sithwalelwe eNyarazo eDonington lapha sizagcunwa khona aze ayebekwa. Uzulu wakobulawayo ulayinile eceleni kwemigwaqo kwathi labo abakade besedolobheni baphume emahofisini ngesikhathi imoto ebithwele isidumbu idlula. Umnumzana Strike Mkandla unobhala jikelele ebandla lezaphu uthi akubakhathazi ngitsho lakancane ungabuyi kwenkokheli kahulumende ukuzokwamukela isidumbu.
Abakhokheli bakahulumende benze esikufuna thina ukuthi nxa bengancedisa bangene lapho abangancedisa khona, but umsebenzi lo kasikahulumende uDabengwa kwakho kuhulumende phosabe le minyaka engu-12 engekho kuhulumende, njalo ungaphathekanga umuntu obezisebenzela ephila kanzima. Kasifuni ukuthi bese kugcwala ubucococu bukahulumende angathi kuthiwa ngumuntu obevele bemhloniphe isikhathi esiningi. So ku-right khonokho kuqondile sibi, yikho besivele sikufuna.
Amalunga webandla leZANU-PF aze kulumbuthano abalisa amakhosikazi u-Angeline Masuku lo-Eunice Ndimoyo kanye nomnumzana Absalom Skhosana yena othe balahlekelwe.
Ibeyindoda emadodeni ikakhulu nxa ngikhuluma ngesikhathi lapho engasebenza khona layo siyiZANU-PF sisonke. wayengukomanda wethu sisempini sileli lizwe sezekhaya waba ngu-MP wethu wasikhokhela waba nguminister saba sonke kupoliti biro sikhuluma izinto ezakha isizwe seZimbabwe. So mina namhlanje ngizwa ngilahlekelwe madolonzima angilamandla nqa inkokheli enjengoDubenga isisukile phakathi kwethu.
Unkosikazi Mildred Mkandla olilunga lezaphu uthi sebesele lo mlando omkhulu wokufeza izifiso zikamuyi.
Thina esiseleyo sisele silenkalakatha yendaba okufanele sisale siyisunduza. Ngilethemba ukuhamba kukababa kuyasitshengisa sonke ukuthi kufanele siqine, sibambane, sipheze lokhu ayekusebenzela. Ngoba nxa singakwenzanga lokho siyabe simbuyisele kakhulu emuva ubaba. Thina siyakhala kodwa njalo siyabonga wa-celebrating impilo kababa.
Omne wabo kamuyi umnumzana Sipho Dabengwa wazise ukuza kwenzakala kusukela lamhlanje.
Sokuzoba lenkonzo every evening until azaya ku-burial place yakhe nge-Saturday, but nge-Friday kuzoba le-memorial e-White City. Siza-announcer ukuthi isikhathi bani uhanje njani.
UDabengwa uzabekwa kibo lapho adabuka khona emanxeleni entaba zinduna ngoMgqibelo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikobulawayo ngu-Albert Ncube.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ligqibe umhlangano walo we-Congress obuqhutshelwa eGweru namuhla. Laphuma le nkokheli entsha egoqela abasekeli bakamnumzana Chamisa abathathu ababalisa umnumzana Weshman Ncube, umnumzana Tendai Biti lonkosikazi Linet Karenyi Khore. Abanqotshiweyo ezikhundleni lezi bagoqela umnumzana Morgan Komichi, umnumzana Elias Mutsuri, uLilian Timvius lonkosikazi Tracy Mutiniri. Onqobe ukhetho lokudinga umgcini sihlalo webandla ngunkosazana Thabita Khumalo, yena obencintisana lomnumzana Joel Gabuza lomnumzana Bekithemba Mpofu. Umsekeli kamakhumalo ngumnumzana Job Sikhala. Unobhala jikelele ngumnumzana Charlton Wende, yena onqobe obekulesi sikhundla umnumzana Douglas Monzora lomnumzana Daniel Molokele. Umnumzana David Coulthard nguye osengumphathisikhwama we-MDC. Ibandla leli liphumele izinqumo ezijiyeneyo ezigoqela esokuthi kumele kuqhutshwe inkulumo zokudinga isisombululo kunkinga ezithwalise izizalwane zeZimbabwe gadalala, lesokuthi kumele uhulumende aguqule indlela aqhuba ngayo ukhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wabasebekeli bakamnumzana Chamisa, umnumzana Weshman Ncube.
Okokuqala besikhampena ngakho sithembisa abanikazi benhlanganiso ukuthi kumele siqale silungise umuzi wethu, silungise izinto ezisuka zicaphule ziphambanise amalunga ephathi, into ezokuthi isikhathi esiningi i-administration yephathi yabe ingaqedakali ukuthi kwenzakalani, njengezinto zonezokuthi sicine sisenza i-congress ebusuku ngama-12 ngama-1 ngama-2 ekuseni. Siza kulungisa ukuthi nxa sesifika ku-Congress ezayo konke khokho abangasenzakali, siyakwazi ukuthi amalungu ephathi abe lokukhonona ngendlela esenza ngayo ama-primary elections nxa sikhetha ama-candidates. Sithembisile ukuthi hhayi siza kulungisa ukwenzela ukuthi ama-candidate aphume ebantwini kungabi lokuxokozela, ngoba singavuma kuphela ukuthi amalunga ephathi ku-constituency kokumele bazikhethele umuntu abamfunayo. Akukho kungasikunengi ke konke kumele kwenziwe kulungisa umuzwethu. Nxa sesilungise umuzwethu kumele ke sesi usitshenile sikhangele ukuthi ilizwe ke sizalilungisa njani, njengoba ubona izinto zimbi mandondo, yonke into imbi. Ofuyeli bayakhwela, intengo yezinto ziyakhwela, imisebenzi kayikho. Kakuthengeki, abantu baluhlaza badanile ngenhlupho ezikhona.
Yiziphi izinqumo ezibalulekileyo ezimqoka Ncube eliphume lazo?
Zinenganyana ezokuqala ezokuthi sizalungisa njani iparty yethu. Nxa sesiqinise iparty yethu sizakhangela njani ama-national issues enjengokuthi silohulumende ongela-legitimacy, uhulumende ongathenjwa ngabantu, uhulumende ongavuma ngabantu, uhulumende wabantu abangakholwayo futhi yibo abamkhethayo.
Lo mnumzana Wishme Ncube, omunye wabasekeli bakamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Kusenjalo amapholisa eHarare namhla abophe amalunga enhlanganiso ezulwela amalungelo oluntu amabili abalisa unkosikazi Rita Nyampinga loSithabile Dewa egcekeni lendizamtshina ele-Robert Gabriel Mugabe International Airport ngesikhathi bevela phandle kwelizwe. Ababili laba ngabanye babantu abahlanu ababotshwe ngeviki edluleyo labo bevele phandle kwelizwe besethweswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso weZANU-PF. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights amela uNyampinga loDewa athi ababili laba belokhu bevalelwe njalo alisiwe ukubabona, akukaziwa ukuthi betheswa cala bani.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ulenhlelo eziningi zokuncedisa abangabayanga lokunhlupho ezikhona elizweni ezinjengokubhadalela ingxenye yendleko zemali yesikolo lokubanikeza ukudla ikakhulu emaphandleni. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wenelise ukwenza njalo ngemali ayitholileyo kumithelo yokubili ekhulwini 2% wokuthenga lokuthengiselana ngemali kumakhala ekhukhwini loba ekusebenzisa ikhadi lebhanga. Esethula ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngezemali lendleko zikahulumende e-Budget and Finance namhlanje uthe ngemva kokuthatha isinqumo sokwehlisa indleko zikahulumende benelise ukuthola inzuzo ethe xaxa eyiyo esetshenziswa ukuncedisa abaswelayo.
Kule ndlela esizifakileyo ezokuvikela laba abadubekayo, ama-households abantwana abangelabazali who are head of those households, asebekhulile aba-disabled, sibanika ukudla emakhaya nasemadolobheni, njalo sibanika izimali lokuthiwa ngama-cash transfers, njalo izimali sizifake ku-BIM kusupporta laba bantwana abavele ezimbilini ezingakwanisiyo in terms of education, kulaku-healthcare nokudla. Wonke lokho ndawonye kuyancedisa, kuyaphathisa, sibili ukukhangela laba abengenelisiwe.
Kubeke ethi uhulumende usebenzise izigidi ezilitshumi lasithupha zamadola 16 million ekuncediseni abaswelayo lo nyaka kuphela. Uhlelo lokubhadalela intandalo imali zesikolo lwe-BIM luthole izigidi ezithobamnembili zamadola 8 million kunyanga ezintathu zakuqala zomnyaka, kuthi leyo ephiwe abaphila ngobugoga ibizinkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amahlanu 250,000. Ugatsha lwezempilakahle lwathola amadola edlula kancane isigidi 1.3 million. Uncube uphinde wathi uzaqhubeka njalo engezelela izisebenzi zikahulumende eholo. Utsho lokhu ethimbisa ukuthi ukuqonga kwentengo kuzaphela esikhathini esifitshane esilandelayo ngemva kokuba umkambo wemali emabhanga owe-Interbank Market usiqinile, oyiwo olakho ukuthi imali yaphandle edingwa ngamakampani ukuze alungise impahla itholakale kalula.
Ukuqonga kwentengo kwenziwa yi-parallel market, yi-black market. Yikho kuyisiqoqelo, yikho kwenza intengo zikhwele. Into esifaka siyitsho nje ebantwini ukuthi hatshi bakithi asiko kuthi khona i US dollar ipo notinga khwela sokumela kintengo zikhwela akutsholo esikwenza njengohulumende sifuna ukuthi abantu bayithande njalo babe le confidence ku interbank market lesifakileyo
kodwa inhlelo zokunikeza abantu ukudla le mali kukhanya azikaziwa ngabantu abaningi ngoba ukubhaliswa kwamabizo ukuze batholiswe lolo sizo kwenziwa ngendlela eziphansi. Abanye bathi loba kusaziwa ukuthi uhulumende ubencedisa intandane kuhlelo lwebhimu uzamele angene emaphandleni nasemadolobheni esazisa abaswelayo ukuthi babekwazi ukuthi kulohlelo lokubancedisa aluqhubayo. Unkosikazi Nyasha Gamu yena oyisakhamuzi seHarare uthi umangele ngokuthi kulosizo olunjalo oluphiwa nguhulumende kholo.
Uhulumende lokho akutshoyo wenzelwa banjani vele, uphiwa banjani? Awaza ke sikuzwa sasibone thina zasibona abantu bencedwa nguhulumende thina. Bathi bancedwa nxa ngamachurchi kumbe abantu nje laba abalozwela khona uhulumende wethu. Hayi akulanto enjalo, asiyamangala thina.
Abanye bathi loba uhulumende ekhanya ezama ngazo zonke indlela ukuthi aqede udubo lokuqonga kwentengo uzolubhidlize ikholo labantu abaningi elizweni kuzamele aqede umsebenzi womkambo wemali yensitha oyobangela ukuqonga kwentengo. Umnumzana Themba Moyo uthi iParliamente kumele ilawule umthetho ovumela ukusetshenziswa kwemali ezishiyeneyo elizweni kusale eyodwa.
IParliamente kumele ifake umthetho wokuthi sibe le mali enye, ibe imali uhulumende apha izisebenzi zakhe, ngoba ukuthi izitolo zithi zafuna i-US dollar sibuye lapha uhulumende uholise abantu bakhe ngama-bond notes akusuke kwenze.
Uncube ukhangelele ukwethula umbiko oveza indleko zikahulumende kusuka ekuqaleni komnyaka kunyaka kaNtulikazi lapho aza kwethula njalo inhlelo ezibhekane lokulondoloza kwentengo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingukipson Bebe.
Ngo-Life Talk lamuhla siqhubeka sikhangela impilo kaMnumzana Dumiso Dabengwa awunikezwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kodwa engasoze engcwatshwe emathuneni awe-National Heroes Acamp. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale leParliamente lawele Australia bavote bekhipha umkhokheli walelo lizwe esikhundleni uChancellor Sebastian Kells besithi kaselathemba lobukhokheli bakhe ngemva kokuphuma kwembiko yokuphatheka kwakhe endabeni zenkohlakalo. Uhlelo lokuvotela umkhokheli osakhulayo lo oleminyaka engamathumi amathathu lambili 32 yokuzalwa ukuthi asuke esikhundleni lukhokhelwe ngabebandla eliphikisayo lama-Social Democrats. Elemelika namhlanje belinanza usuku eliqakathekisa khona amaqhawe aleli lizwe ele-Memorial Day. Umongameli Donald Trump engekho elizweni esekwethekeleleni kwele-Japan. Umsekeli kamongameli uMike Pence nguye ocine ekhuluma embuthanweni wokukhumbula amaqhawe wenzelwe emathuneni awe-Arlington National Cemetery duzane le-Washington D.C. Ikhanseli yakobulawayo ndawonye logatsha lukahulumende olwezempilakahle basungule umkhankaso wokuhamba ezikolo lezibhedlela besipha abantwana abangamankazana umuthi obavikela kugcikwane lwe-human papillomavirus elibangela imvukuzane yesibeletho. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Leli lihlandla lesibili lohlelo oluqale ngomnyaka odluleyo olusungulwe lamhla lugqitshwa ngolwesihlanu. Amantombazana aleminyaka elithumi kusiya kwelithumi lane yibo abaphiwa lumuthi wokubavikela kumvukuzane yesibeletho. UDokotela Solayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo kobulawayo, uchasisa ngengozi yomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho.
Namhla udaba esilukhulumayo ludaba lolo olwabomama abanatha amaphilisi amagciwana kuthiwa ngama-ARVs. Lento esibakhanya ibabulala kakhulu kuthiwa cervical cancer, oyikho khona ngesintu esithi imvukuzane yomlomo wesibeletho. Kukhanya omama abaningi laba bayenzwa i-screening hhayi akulaa nkinga, kodwa inkinga ilapha kulaba omama abanatha amaphilisi. Kusuka kukhanya ingani umkhuhlane lo uyababamba kakhulu masinyane, okuthi uyathola ukuthi inyanga ezintathu siya ku-6 months umuntu usedliwe umkhuhlane angasa-operate.
Uyaqhubeka udokotela Ngwenya ethi imvukuzane yesibeletho ingahlangana legciwane le-HIV ilumatha ngamandla.
Ye, okaningi umkhuhlane wemvukuzane lo womlomo wesibeletho kule virus okuthiwa yi-human papilloma virus, HPV. I-virus le ingama-type amaningi kakhulu. Kulezinye i-type ukuthi ingakubamba imvukuzane iyaphuma masinya ube le mvukuzane. Kukhanya ukuthi nxa umuntu enatha amagciwane, imvukuzane le ibisisebenza-ke le gciwana leli le-HIV. Lokhu kukubili-ke, imvukuzane yakhona ilumatha okwamagama.
Uxwayisa omama ukuthi bengavilaphi ukuya esibhedlela ukuyahlolwa impilakahle yabo ukuze bathole usizo masinyane.
Njengoba kunjalo, mina ngizama ukuxwayisa omama ukuthi ngabe kwenzeka ukuthi bahambe bayekhangelwa lokhu ngesikhathi 6 months bekhangelwa behlolwa ngama-pap smear kubodokotela ukuthi abalakho okusaqalisa ukuthi kube yimvukuzane, ngoba imvukuzane iyabe isukuthulethe. Njalo labo mama sebaqeda esithi completed family, sebaqeda ukuba labantwababo ukuthi ifamily yabo hayisiyenele, labo mama ngiyabaxwayisa ukuthi bangakhuluma labodokotela nxa bengakhiphi isibeletho sisezivume konke lo mlomo waso, bona impilo yabo ingaba ngcono kakhulu. Yikho ngakho namuhla.
Unkosikazi Sanele Mpofu umzali womntwana oyintombazana ohlatshwe ijekiseni yokuvikela igcikwane le-HPV ngomnyaka odluleyo.
Mina inkazana yami e-grade 7 yavaccinethwa ngomnyaka ophelileyo ngenyaka yona leyi ekaMay evikelwa ku-cervical cancer. Vikele uthe lapho esevaccinethiwe last year kazange sike sibone any side effect. So ngithanda ukuqonqosela omama, maybe mhlawumbe uyakusesaba ukuthi maybe umntana wami kuzaba lokhu lalokhu ngemva kokuvaccinethwa, ngithanda ubaqonqosela ukuthi hayi kababuye, owami nginje ngiyafakazanye ukuthi kazange abe lama side effects. Siyabonga kakhulu kuhulumende, ngoba nxa singathi siyakhangela thina ngathesa abantu abadala abaningi bethu bahamba ngendaba ze-cervical cancer. So siyawubonga kakhulu lo umkhankaso othe wathathwa nguhulumende.
Ikhansili yakoBulawayo kanye lohulumende bethule umbiko wokuthi umkhankaso wokuvikela igciwane le-HPV uyaqala lamhlanje ngomvulo usiyaphela ngolwesihlanu. Abakhangelelwe ukutholiswa lumuthi ngamankazana aleminyaka elitshumi kusiya kwelitshumi lane ezikolo lasemtholampilo eseduze labo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi kufanele ikhansili yaleli dolobho ifake izibholane emalokitshini angelazo ukwenzela ukuthi uhlupho lokusilela kwamanzi lube nganeno. Lokhu kwenzakala ikhansili yakoBulawayo isiqoqe umhlangano wesiphangiphangi ngolwesithathu kuyona le iviki ukucubungula lolu daba, ngoba isithi ukusilela kwamanzi emadamu sokusesibangeni esibi kakhulu. Izakhamizi zicitshelwa amanzi okwamalanga amabili ngeviki, kodwa zithi ikhansili ayilandeli ngemfanelo okuhleliweyo. Isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu ubikwa isithi ukuswelakala kwamafutha ezimota elizweni kwenqabela umanisipala ukuthi athumele amatanka amanzi ama-bowsers emalokitshini abe engelawo. Umgcinisihlalo wezakhamizi zakoBulawayo umnumzana Ambrose Sibindi usichasisela okuningi okufunwa izakhamizi.
Besicela ukuthi kukakhulu kuzakhamizi lathi singesane le-council kwenzela ukuthi into lezi ingasikhathasi. Nxa singabona i-timetable yana siyilandele sise sama ukugcina amanzi eneleyo ukuthi lathenelise ukusebenza. But okwakhathesi iqiniso yikuthi thupho luba khona yikuthi kwezinye indawo amanzi kebafanele kwamanye amasebha afanele ngayo abuya enxa yesithi abuye njenganamuhla, kodwa uthole ukuthi ayehluleka ukuya ngesikhathi enxa yefanele abuye ekuseni agcine kuya ntambama. Kodwa esakunanzelelayo ukuthi nxa kube njalo i-council la yakina ilethile ibhawuza engayibhawuza ukuthi yaba nesibolo ukuthi yabona sokulamalayini amade ngenxa yokuthi abantu babe bengazungiselanga ukuthi bathi bafike kuleso staff kusho ukuthi ngayo i-council iyafaka amabhola basebenze ekugezeni bahambe basebenzele ama-toilets.
Uhlupho lolu luphatha njani izakhamizi soluhlangene lokokucitshwa kwamandla amagetsi lokunye?
Lapha eZimbabwe kumbe lapha koBulawayo uhlupho esilale ukuthi izakhamizi zifana lengidi ngathi iyalunywa ngathi iyatsha ngoba uzananzela ukuthi akusakhala ngamanzi akusela amagesi akusahambeli futhi ngoba nxazokumnyama kusahambeli. Sibona ngathi ihlupho lesilalo kathi esiphoselwe zi-council engxenye la ukhulume sofana zabe ukungenela zama ukuthi zingakazisungisa ngendlela. Ngawo uhulumende vele uyafaka amanye amadamu uhulumende ngiyofanele alungisele ukuthi ayi-raw order ukwenzela ukuthi ikhathi yenzeka ukudrawa. So sibona ngathi la madamu asekhona kwalesi sikhathi phose asemalutshwana uhambelana labantu i-population esilawo koBulawayo. So ke besikhuluma ukuthi hayi njengezakhamizi ukuthi uhulumende akabona okokwenza nezambe ezothi afodele kade yakhulunywa but ikhanye ayipasi bakanye ngabhasi uhulumende kabe lamanye ama-alternatives ukuthi at least enelise ukuthi afakele abantu amadamu eduze kodwa bese sithi lo council kazama ukuthi lapho ongela ama-balls khona azama ukufaka ama-ball ukwenzela ukuthi at least abantu baphathiseke ngesikhathi sokwenzeka.
Uhlupho lwamafutha ezimota-ke
njengezakhamizi besitshelwa futhi lapha sinanzela i-council isitela isithi yona kwezinye indawo velele mota zenezo ezithwala izinto azisoke zenelise ukuba khona ngenxa yokuthi akula diesel kungaveli khonapho ngakhayela amalayini akhona amadiesel atholi lamaroli amakhampani ofane ngayo asebenza abhiza alayini le emagarajini lapha le diesel yakhona ingekho. Sibone nje Zimbabwe kwenzakalani and khonoko sikhuluma nge-economy efileyo sibona ungathi khathesi umoya idiesel le ndaba yamagesi hhayi i-economy yeZimbabwe sibili sisiye emangcwabeni esigqitshela asibone kule nto ezalunga.
Lo ngumnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ilondoloza amalungelo ezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxelaye ekhona le koBulawayo.
Lokhu kuvela ngemva kokuba amanzi eqhubeke silela endaweni.
Uthele kancane wemzulu ehekile ipipapalaza 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 wemalu Hey, look at the jala.
Ngehlukani namhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela isidumbu sikamoyi Dr. Dumiso Dabengwa sifike namhlanje koBulawayo lapho esamukelwe enkundleni yendizamtshina ngamakhulu lamakhulu abantu abagoqela abalandeli bebandla lezapho ayelikhokhela. Umhlangano omkhulu webandla leMDC oweCongress ikhethe ababalisa umnumzana Weshme Ncube, umnumzana Tendai Biti, nonkosikazi Linet Karenyi Kore ukuthi besekele umnumzana Chamisa. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.